sekugcwele amapholisa endaweni eziningi okwamanje eHarare ngesikhathi abantu eZimbabwe belungiselela ukukhalala umsebenzi kusasa bekhonona ngesimo esibi somnotho ukuswelakala kwamabhasi lezimota zokuthwala abantu phansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company ZUPCO. Loba kunjalo abantu abaningi bathi bazazihlalela ezindlini ngoba bathwele nzima elizweni. Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi abantu bakhangelelwe ukuba bazazihlalela ezindlini ngoba bethwele nzima.
I-poverty timeline kathesi is 300,000 ngenyanga, but ngatholile kambe silabantu ezibaba abaleyo behola ama-20,000. Kuyatshengisa ukuthi impilo inzima. Ngokunjalo-ke uhulumende lamakhampani izisebenzi yazama ukubana zikhulumisane labo, kodwa kukhanya ngathi akulalelwa. Yikho-ke libona abantu bezimbabwe kwethu bona hatshiwo sebetshaye kwazwela, asebengakwenzeka ukuthi hhayi labo nje bake bathiyanela kulokho. Kungangcono ilizwe lezimbabwe nxa kuvuma kuhleli ivalwe, kwaziwe ukuthi akula muntu osebenzayo, ukwenzela ukuthi uhulumende nxa engalalela ukuthi alungise izinto.
Uthi kumele kusetshenziswe idola leMelika uSibindi ngoba eleZimbabwe selinjengephepha lokubhema igwayi.
Impendulo ukuthi akukhithwe i-multi-currency system lekhona, ngoba ibhondi leZimbabwe lilamandla lilancedo, kusetshenziswe i-US dollar kuzanceda ukuthi i-economy stabilize. Ngoba thisa amakhampani aqhubeka evala, abantu bekhoya bedubeka. Ngokunjalo-ke impendulo yokuthi ube le-US dollar. Yikho-ke libona abantu sebethe bona hhayi okwakusasa akuzozwayo, kuzazenza abantu bathi bona abalilo muntu, kodwa kuyindlela yokutshengisela uhlupho abaphathi kwale ngxenye bengenza njalo bazalalelwa. Silethemba lokuthi uhulumende kusasa uzalalela.
Lokho kusekelwa ngumnumzana Efidlela ocubungula ezombusazwe ezimele othi benza ukuqondileyo abafuna ukukhalala umsebenzi.
Ukuvala kwelizwe ngci, kuvala imisebenzi, kuvale yonke into lingahambi ukuze kulungiswe izinto kuyinto eqondileyo kakhulu. Kanti ke njalo ililungelo labantu, ibhalwe yacaca ba ku-constitution yeZimbabwe ukuthi abantu balelungelo lokukhalala imisebenzi, bavale benze i-stairway, benze i-strike, benze konke, benze i-shutdown ukuze izinto zilungiswe ngendlela efaneleyo. Kungabe kuwukulungiswa kwamalungelo abantu aphulwa nsuku zonke, kumbe kuyikulungiswa kokungatholakali kwemisebenzi, kumbe kuwukukhwela kwentengo yezinto njengalokhu sikubona. Abantu bayizichaka, bayizigqili phakathi kwelizwe labo ngenxa yokubuswa kabi. Lokho kumele kulungiswe. Uma kuzalungiswa nge-shutdown, ngokuvalwa ngci kwelizwe, yikho kumele kwenziwe. Into engafanelanga ukuthi abantu baphelekezele, babuke, batshaye izandla, bathi hayi sizabona ngakho ukuthi kuzalungiswa phambili. Akulungiswe khona manje, and wonke umuntu uyadingakala ukuthi abe le nto azayenza ukuthi ilizwe lilungiswe ngendlela efaneleyo. Uyadingeka mntana esikolo, uyadingeka gogo, uyadingeka mama, uyadingeka baba, uyadingeka mfana, uyadinga wena osebenza emakhaya, osebenza edolobheni. Wonke umuntu, ngwe opposition, ngwe ruling, owani, bonke abantu bamele babambisane ukuthi leli lizwe lilungiswe. And ukuvalwa kwalo ngci, i-shutdown, kungenye yezindlela ezidingakala ukuthi ilizwe lilungiswe ngendlela efaneleyo.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uthi lokho okwenzakalayo kufana lokulwa lohulumende.
Namangani ilizwe lelizwe livelile emthetho yalo, ikakhulu loba sikhale iZimbabwe ayiyaleli abantu bana batshengisele kumbe batsho abakufisayo labakufunayo. Kunendlela zangikhona ezokuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane lohulumende ukuthi lokho hayi besicela ukuthi kube kunje. Uma sesikhangele ukuthi abantu sofanele babuthane bangene emgwaqweni kumbe abantu bangayi emsebenzini bangathinithini, kuyingani sokuyikulisana lokuhulumende? Ayisikho ukukhulumisana lokhu, kodwa sokuyikulwa lokuhulumende ukuthi hayi uma ungayenzanga lokhu thina sesenza lokhu. Ayisikho ngoba kulabanye abantu besikhathi ababa bengakufuni konke lokhu okwenzakalayo, ukuthi babe sebephambaniselwa izimpilo zabo, abanye sebegqaa ukuthi bangene emgwaqweni, abanye benze lokhu lalokhu asebebulala impahla zabantu okunjalo okungayisikho futhi okufunakalayo. So mina bona ngokubona kwami kufanele ukuthi abantu nxa kulento abangayizwisiyo abahlale phansi bakhulumisane lohulumende ngendlela eqondileyo langendlela e-right. Sibone kanti silenhlanganiso ezimelele kukho konke khonokho, kungaba yilezi ezokuthi abantu bathola njani. Kulenhlanganiso zangikhona zila kubona ziqonda lo minister okhale ngeze-transport, kukhulunyiswane kuze kufike kuvumalaneni ukuthi kufanele kusetshenzwe njani, hayi khona ukuthi abantu bangene emgwaqweni.
Luqhubekela phambili udubo lokuswelakala kwamabhasi eZupco athwala abantu emadolobheni. umnumzana Humphrey Siziba ohlala eCoudry Park obulawayo obekuvele kuhlupha ugada amabhasi ngenxa yesimo esibi semigwaqo uthi sebethwele nzima
ngenxa yokuhlupha kwetransport uthi sebekhweza le ntengo zabo uhambo lwe 50 cents konzo lusenziwa $1 to $2 umuntu ecine sekhipha leyo mali ngoba engasela okunye akwenza ngaphandle kokuthi ayikhiphe leyo mali indaba ye-transport le ingabe iyalungiswa ngokushesha ngokuphangisa ngoba kunzima sibe
unkosikazi Zandile Ngulube laye uthi akusahambeki kobulawayo
uyama ume umelele i-transport uthi usiyitholile khona lapha sokulate vele uzofike lapho othengisela khona ingabo-10 uyathengisa ngesikhathi bani ngapha yikho esiphila ngakho mbayimbaye ngabo-3 sokumele ubuyele futhi uyedinga enye i-transport yokubuyela endlini uze ufike endlini ngabo-8 ngapho udiniwe
kusenjalo ingcwethi kwezomnotho zichothoza inyathelo elithethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi amabhanga akusamelanga eboleke abantu kumbe amankampani imali ukwenzela ukuba kuvinjwe ugugudeka kwesisindo sedola lelizwe. Eyinye yezincwethi lezi umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions uthi amabhanga alakho ukubhidlika nxa engasaboleki abantu kumbe amankampani imali.
Kuliqiniso ukuthi imali yelizwe ingabanengi kakhulu emsikeni kungelampahla eziningi ezilongiswa elizweni ezokuthengisa. Intengo yemali iba nengi inflation. Amabank yiwo andise ukuthi anikeze izikweleti uZulu ukuze asuze imali yokuthenga kumbe yokwakha imizi. Kodwa indlela ekhulunywa ngayo ngumnumzana uMnangagwa ngayisiyo ngoba akufanelanga uvimbele amabank ukuthi anike imali.
Ungwenya ugcizelele esithi
ngoba into zokubhana nje uphonga ukuthi into leyi sibhaniwe ngayihambi kuhle nxa abantu belikhangelele ukwakha umnotho welizwe kungaba ngcono ama-interest rates intengo yakhona enikezwa abantu abathatha imali ebhenki kumbe yona imali i-overnight rate ehlawuliswa amabhenki ibhenki elikhulu i-reserve bank ikhwezwe ukwenzela ukuthi bengabi lesifiso sokuthatha imali eningi ukuthi baze bayinike abantu kodwa ukuthi hhatshi sekubhanwa ukuthi amabhenki anikeze imali hhayi lapho baphambanisile kufanele kulungisiswe
idola lezimbabwe eselithengiswa ngokwedlula amakhulu 4 amadola kudola elilodwa lakwele melika seligugudeke okumangalisayo okwenza abantu bephile nzima kwezinye indaba ibandla le-Citizens Coalition for Change linqobe endaweni eziyisikhombisa phakathi kweziyisichiyagalombili ebeziqhuba ukhetho lwama-by-elections izolo iZimbabwe Electoral Commission ibika ukuba abamele ibandla le-CCC banqobe eMutare, Chitungwiza, Makoni, leKaripa obekulokhetho endaweni ezimbalwa eleZANU-PF linqobe kukhetho olufanayo eMount Darwin. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela isinqumo sebandla le-MDCT sokususa bonke abadlelana lomanyano MDC Alliance owake wakhokhelwa nguChamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.